Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo mhla ka 16 Zibandlela 2016. Selethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zakobulawa esezithembele enkosini ukuthi izulu liqhubeke lisina ngoba amadamu aleli dolobho abesesoma. Silengxoxo lo councilor waleli dolobho.
Asemalishana sibili emadamu, so emalishana emadamu bezikhangelele ukuthi engenye izulu lingani.
Lamhlanje sikhangela indlala esibhahile esigabeni seMatabeleland North. Kambe ziphila njani izakhamizi?
Hayi, ukuphila kwalapha vela kwazakala ukuthi umuntu uyazadolakala umuntu ephilile, kodwa siphila nzima, singathi singaba siphila nzima.
Isizalwane zeZimbabwe ezisebenza emapulazini kwele South Africa zikhonona ngokuthi zisetshenziswa njengezichaka ngabanini bamapulazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izakhamizi zakobulawayo sezithembele ukuthi izulu liqhubeke lisina ngoba amadamu amanzi abesesoma. Lanxa izulu selike lana okwamalanga amalutshwana asanda kwedlula, amadamu akobulawayo akhiwa lapho amanzi angagelezeli khona ngobuningi, ngaphandle kokuba izulu line kakhulu kwesikhathi eside. Lokhu kutsho ukuthi izulu elinakathesi kumele liqhubeke lisina kwenzela ukuthi amadamu la alamanzi awenyanga nje ezimbili ukuthi angomi. Sixoxelo Councilor Tamani Moyo othi uzulu kumele aqhubeke londoloza amanzi.
Asemalishana sibili emadamu, so emalishana emadamu bezikhangelele ukuthi engenye izulu lingani. Ngalingananga njalo sizazama ukuthi ama-boreholes wona la akhona sibone ukuthi azabe supply abantu amanzi. Sidinge njalo lamadona angasirilela amanye ama-boreholes ukuthi emawadini kube lama-boreholes abakhona emawadini, ukuze singameleli ukuthi amanzi aze aphele thelitheli.
Wona ama-boreholes ayasebenza okwakathesi wonke?
Hayi, awasebenzi. Amanye awasebenzi afile. Okwakathesi amanye awasebenzi.
Wona kodwa okwakathesi amanzi atholakala njani? Wona i-water rationing leyi ayavalwa kwisikhathi esinganani ngelanga?
Hayi, i-water rationing asikabi layo ngoba sakukhangela ukuthi singayenzi i-water rationing. Lona ilanga livele lithisa kangaka, kufana lokuthi siyadlala ngoba ilanga liyabe lithisa liyathatha ahambe. So savumelana ukuthi azisoze kube le-water rationing.
Kodwa kunjalo bayavunyelwa yini abantu ukusebenzisa ama-hose pipe lokunye okunjalo?
Ama-hose pipe sivele asivumele ukuthi umuntu asebenzise i-hose pipe. Njalo asivumeli ukuthi umuntu abe lengadi eyadini. Akumelanga umuntu abe leloni engadini ezaphelelwa i-hosepipe. Ungaba nombheda wakho oyi-one kuphela ukuthi ngowesitheko ukuthi uzakuthelela ngepheli, not nge-hosepipe. Ma uthelela nge-hosepipe sikuthi singakubamba ifayini yakhona iyabe iyi-$50.
Lo ke ngukhansila Tamani Moyo wedolobho lakobulawayo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Indlala isibhahile endaweni eziningi zelizwe. Namhlanje ke silengxoxo lomela isigaba seBinga edalela ePhalamende umnumzana Joel Gabuza othi uMangoye uselala eziko emizini eminingi kulumango.
Ya, into azimanga kuhle ngoba izulu alinanga. Sikhuluma kanje up to now izulu alikani, imfula ikagelezi. Namhla sike sazuzwe izulu engathi the first rains. Sike salimeasure ithinde was 10 millimeters, I think ngale bobhashwa was about 8 millimeters. So into azimanga kuhle ngoba amadlelo lawo asengathi kasatholakali. Inkomo sezicuba, abantu sebelamba, abanye sebelala bengahlanga. So umuma umanga kuhle sibili lapha endaweni zidinga zonke nje.
Sike sizwa kwezinye izigaba kuthiwa zikhona inkomo esezifile ngokuswela amadlelo. Zikhona yini eselike lazizwa khona ngapha?
Yes, yes, yes. Mina emzini kimi sibili izwelo. sibayeningi lezimbili ezigcukile ezingasakwanisa uhambo ukuthi vele ziza kufa and emuse eminingi vele ziwile inkomo eziningi um singaba la ma-records amakhulu sibili ngoba ziloko sihamba zisiya phambili zicuba ezinye zisukela phansi zingakwanisa ukudla so amadlelo hhayi aseludufa
bona abaphathisa uzulu ngokudla bakhona yini
baba khona lapha lalapha kodwa kanye labo abakabi lokudla ngoba kathesi program ekhona ngokugovernment bayangeneli abantu abangathi bayazuza ukudla ngabantu lakuthiwa izalukazi ama-disabled abantu abangakhwandisiyo abagobekileyo lezalukazi ama-social welfare cases amaxeko labo abazuza ukudla okumangalisayo bazuza nje khona okungama-10 kgs ngesikhathi eside maybe after about 2 months so hayi ama-NGOs sibili kakabuye laba bathe bancedisa kwinsukwane ezidluleyo bebenika nje okuzibhins indumba zabo lezi lo okunye okungadliwayo amabeli abomvu and kuyikudla okulutshwana besenze i-food for asset akabi khona sibile singathi bayakhava umuntu wonke.
Alo-ke ngumnumzana Joel Gabuza omela ibhinga esigabeni sebhinga edalela ephalamende ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le ebhinga. Siphinde saxoxa lo mnumzana John Sylvester Mudenda, isakhamuzi seKama TV esigabeni seMathebelele North, othi kulumango khona le nkomo seziphelile.
Hayi, indlala vele esilayo lapha inkulu kakhulu.
Okokuthi abantu baphila njani, sithi lamhlanje lishona nje abantu babe bephile njani?
Hayi, ukuphila kwalapha vele akwazakali ukuthi umuntu uyazatholakala umuntu eliphilile kodwa siphila nzima singathi singaba siphila nzima otherwise iningi lethu lapha baphila ngokuyidamu kwethu sile okuyi-local dam kwethu esikhola khona kuyinhlanzi kuthi sithengiselane okokuthi ukudla kudla sibili njengoba nomgodi wakhona since wavala 1994 abaningi bapho ukuhlala nje ukuhlalela ukuthi sesiba ngumuzi ukuthi siya ngaphi and at the time siyabe sincediswe ngokuthi nxa izulu lingaba likhona at least abantu balime kuzifande zabo bazuze something but not this year vele mpilo yakhona ngiyabona kuzasala lababala abantwana abasebenza kuma-outside njengoba South Africa kwezinye indawo but hayi impilo ayisiyoleya nokuthi singathi kuphilwa kuhle lapha indlala ikhona.
Izifuyo ke bakhona balezifuyo khona
izifuyo kodwa singathi zazikhona okwakade simvelela samuye reserve omunye umuntu uyakutshela ukuthi kufe about 4 omunye uthi ngishiye inkomo ngokuthi akula lezula akula amadlelo ezifuyo vela kusathembi lesi okwezifuyo kokuthi abaningi they are just opting ukuthi inkomo nxa kuvuma ngayithengisa ngama-$50 ukutho ukuthi nothing liyeloko ukuthi impilo yakhona njengokufuya kwethu okuthi uzathola umuntu maybe esithule inkomo ule-10 inkomo po nxa u-5 zingakuwena
uthi lo-ke ngumnumzana John Sylvester Mudenda, isakhamuzi seKama TV bekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhinga.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave lakushortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwezabesifazane.
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosikazi Sikhululekile Moyo, isiphathamandla sebandla le-MDC ongomunye walabo abakade betshengisela besola ukudlwengulwa kwabantwana kanye lesigwebo abathi siphansi esande ukwethulelwa labo abenza lokhu. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga.
Kahle kahle kuyini okwenzela sukuma? Libona ingani sokwandile yini lokho?
ukuthi nje sasukuma saya demonstrate ukuthi sibona ngani kuyanda abantwana abancane abakhulayo basenkingeni enkulu ngoba sibona lo mthetho awubazikeli izikhathi eziningi. So sibonile ukuthi abantwana bethu bahlukumezeka bebancane and impilo yabo ifuture yabo isibe exposed and into esizithi ubuhlungu ukuthi bahlukumezwa ngabantu esibaziyo abantu abahlala nabo izihlobo izikhathi eziningi abantu esiphila labo omakhelwane. Kusuka kube nzima kithi njengabazali njengomama ukuthi sikile abantwana asifanelisi ukuthi sizame lisuya liyisebenzi sisebenzele khathana ngoba siyakubona ukuthi kuyaqhubeka kuyanda and imithetho ukwenza kube lula ikakhulile.
Lidingisisile yini lokhu okuthiwa ngama-statistics ukuthi libone ukuthi inani labantwana elibhekana lalolu hlupho liningi yini?
Okunye generally besikhangela mina generally ngikhangele ngokuthi ama-victims engiwaziyo abangani ezihlobeni abaseduze kwani inamba yamkhweni ngabona isifika abo-5 ngithengisela ukuthi kumaphandle kengingabaziyo bayanda. Angeke ngithi besilibanda bekungomama abaphathekileyo ngokwenza kwakhona ngoba abaningi bekuyizakhamizi zasempophoma duze kwalapho umntwana ahlala khona. Ngiyalungiselela ukuthi ikhothi yakhona iyaqhubeka mhlaka-23 sizobe sikhona sifuna ukubona ukuthi umthetho uwuphatha kanjani ngoba thina kuyahlukumeza njengabomama ukuthi abatwabethu bazakubefika isiteji esikuse thina bengaselampilo enhle sikhangelela imikhuhlane abayitholayo ukuba ngumama kwakhe kuphelele emoyeni nje abe sengumuntu ongasaziwayo ukufula phakathi kwabanye abantwana ehlukumezekile. Siyaqhubeka sizoyilandelela size ukuthi imithetho iphatha kanjani ngoba thina isikhathi ukuthi umuntu uzotherepha umntwana amgcine amalanga amane emsebenzisa njengomfazi ayephuma nge-$100 kubuhlungu ukuthi kakhulu lokho. Imali engathengi lutho engekeilaphise engekeimkhini yena umntwana sesale engaselafisa ngidempileni.
Kulamagqwetha alwela laba bantu kulokunye okukhangelwa yimithetho manje lizakhankasela ukuthi kuguqulweni.
Sizaqhubeka sikhankasa sikhangelela ukuthi besifisa ukuthi umthetho utshintshwe ngoba thina besikukhangelela ukuthi abantu abayahlukumeza abatwana aba-abhuza abantwana besinesifiso sokuthi aluba vele abaphiwa yona le bheyili leyo ngoba sikhangela lubaba uvumile phakathi komthethwandaba ukuthi kena ukwenzile kodwa kuyaqhubeka ukuthi uyaphiwa ibheyili. Besifisa ukuthi umthetho aluba uyathatha amanyathelo anzima ngoba lokhu kuyafana lokubulala ngoba uyabe esephambanisela umntwana impilo yakhe yonke.
Siyananzelela njalo ukuthi udaba lolu solukelwa waphathwa ngezinye iziphathamandla zikahulumende. Sesibalisa amalunga edale lephalamende, umkamongameli ngokwakhe unkosikazi Grace Mgabe, labanye lisebenza labo yini abanye abalombono ofanayo.
Yathi besikhangelela ukuthi siyancedisa ukuthi lokhu abakuthoyo kube siyagcizelela kulokhu abakuthoyo ngoba siyabancedisa. Siyafisa ukuthi labo bakubona ukuthi ngathi kuyasiphatha phansi ngoba bona bephezulu kubephalamente bekhuluma ngakho bakubona ukuthi lokho kusenzakala kuyaqhubeka kwenzela ukuthi baphange bathinte umthetho.
Kule ndlela eliyibonayo omama abangayenza ukuthi abantwababo bebavikele ukuthi bengadlwengulwa
kunzima. Sesisehluleka ukuthi sizabavikela njani ngoba uzathi senzima umntwana lezihlobo usenilezihlobo nabantu yabubani itholakala ukuthi lakho phakathi uyahlangana nalihlupho lolu uphume phandle omakhelwane esikolo endleleni ngaphi bahlangana nakho. Yikho kusenza sisukume ukuthi sizame ukuthi sibone ukuthi aluba umthetho uyathatha amanyathelo angcono anzima okuzenza ukuthi umuntu esabi ukuthi akwenze lokhu.
Ungabatshiyela liphi abalale ngalolu daba?
Mina benginesifiso sokuthi omama sisukume ngobuningi bethu sizame ukuthi daba lolu sincedisane ukuthi umthetho uguqule ngokuphangisa ngoba ngendlela abasisizo bama-child abuse ayenzakala ngakhona ayi sikhangele ukuthi iminyaka ezayo kuyabe kungasabo mama abaqothe kuyabe sekusokonakele elizweni siba njalo sibazikele kulabo baba abahlukumezayo.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Sikhululekile Moyo isiphathamandla se-MDC. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo lwenu oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza emaplazini esabelweni seLimpopo kwele South Africa zikhonona ngokuthi sezisetshenziswa njengezichaka, kanti iziphiwa iholo elingatsho lutho ngabanini bamaplazi. Okunengathi kuzweni kuBenedict Nhlapho esethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lesi sililo esiqhinqwa izizalwane zeZimbabwe ezisebenza emaplazini eLimpopo. AbeZimbabwe laba ababaleka ekhaya ngenxa yendlala lokusilela kwemisebenzi bathi basetshenziswa njengesichaka emaplazini la. Izizalwane zeZimbabwe umnumzana Themba Ndlovu useleminyaka esishiyagalombili esebenza kwelinye iplazi eliseLimpopo. Ngemva kokusebenza nzima kangaka bahola amarandi angamachumi ayisithupha ngelanga 60 rands. Uthi nxa uyiguqulela kudola kube yi-$4 ngelanga, kusitsho ukuthi ngenyanga bahola i-$120.
Ngigqibele ukusebenza langesande ebusuku ngingatshayisi, ngisithi ngakwazi ngiyatshayisa bebezonithatha futhi enkomponi bethi asihambe emsebenzini kungaze kube ngo-1 kumbe ngo-2 ebusuku bengikwanisa ukuhamba emsebenzini. Ngesonto bendla kutshona ngisebenza futhi isande yonke. Sasingena ngo-6 o'clock sitshayisa ngo-6 and then kuthe kuqala amagwili saba sesitshayisa ngo-11 o'clock ebusuku.
Omunye weZimbabwe osebenza kuleli plaza umnumzana Edias Ndlovu uthi ngompalakazi nyakenye baye kumqatshi wabo bayacela ukungezelelwa imali. Ngemva kwalokho umqatshi ubize amanye amakhiwa asemaplazini aseduze ezalezinja lemibhobho babhaxabulwa baze bathi baba enjeni. Baseke bexotshwa kuleli plaza okwenza balala egangeni okwensuku ezintathu bengakancediswa ngumanisipala weLimpompo ngendawo yesikhatshana.
Ngoba siyaqala ukudupula ngamarabhapulethi sasikhulume labo umthetho wamapolisi, yikho okunye kwayenza ukuthi ngitshaywe ngidutshulwe ngamarabhapulethi. Konke lala ispinal cord sami sibuhlungu, ngahambe esibhedlela bangikezisa lapha ama-pepper spray bangikezisa udokotela.
U-Edias waqala ukusebenza emaplazini la eleminyaka elishumelambili uthi wazi wavukela esibhedlela ngemva kokutshaywa lokhu bedutshulwa ngenhlamvu zokuzwisa ubuhlungu izinja zamakhiwa lazo zizithaphuzela omama abesilisa labantwana konke kuhlangene. U-Edias uthi asekufuna ikubuyela ekhaya ayihlupheka ekubo.
Ngifuna ukubuyela ekhaya. South Africa vele ayithanda amaZimbabweans. Ngazi sithi sicela uncedo kibo vele abasithandi, abasithandi nje futhi bakhuluma kabi ngathi amaZimbabweans aso why angisafuni ukusebenza la South Africa, ngcono ngifuna ukuya ekhaya ngejoin iarmy ekhaya.
Umnumzana Mthulisi Ndlovu laye uthi bagijima lomkakhe ezithwele wazi wagcinehelelwa amakhiwa ebahleli ezithendeni.
Indaba nalezi sixotshanisa abalungu, nkosikazi zami bezithwele sibaleka siye egangeni ngihamba laye ngizama ukumvikela endaweni ezinzima.
Uthi kakusinto ayifisela loba ngubani ukusebenza kula maplazi njengoba bephathwa njengezichaka betshelwa mhlophe ukuthi nxa benensolo kababuyele kubo.
Hhayi, ma ngathola imali hhayi ngicabanga ukuya hlale ekhaya eZimbabwe enzayo yenza ama-plans nisekhaya. Phila nzima kodwa besiphonga ukuqinisela ngoba kula nto ongayenza ngungela mali. Into yokumnenzisa ubuhlungu eplazini ede ngiyibona yenye ukuthi ma uthi uyabatshela i-problem bala layo sebekushaya.
Uthi bayaxotshwa nje umuntu engaphiwanga ngisho leholo laleyo nyanga. Bathi-ke njengoba kunzima emuva laphambili abakwenzayo yikuqhubeka beziduduza ngengoma zosizi ngethemba lokuthi ngelinye ilanga kuzalunga.
Siyabonga Benedict Nhlapho. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, lilale.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.